Umbono wami ngenkulumo engenziwa ngumongameli Mnangagwa enkundleni yezizwe zomhlaba iUnited Nations General Assembly ukuthi uzazama ukuxolisa alolonge umbuso awenza kuleli lizwe, abe sekhuluma langakhona ukuthi ofuna ukuzohlanyela imali lentuthuko eZimbabwe ukhululekile, khonoko kuthiwa iZimbabwe is open for business. Njalo uzakhuluma esola lezi zenotho lezo ezethulelwa ilizwe, hayithi ilizwe ezethulelwa abanye abakhokheli bakahulumende lebandla leZANU-PF. Uzabe kusola konke khona lokhu esidingazo esithule lezo zijeziso ezibuyisela ilizwe emuva, zilimaza uZulu lomphakathi weZimbabwe. Lanxa kodwa eqinisweni indaba lezijeziso ivele iqondane labona babethula amalungelo oluntu kuleli lizwe. Ngibona kuyabezama nje ukulolonga izinto ezivele zimadlala ezingalolongekiyo.
Baba Mkandla, nxa sikhangela uZulu weZimbabwe, umbono kaZulu engafisa ukumuzwa ekhuluma ngani umongameli Mnangagwa?
UZulu weZimbabwe ngibona engathi angakhangelela ukuthi aluba engumongameli oqotho oqinisekileyo, kakhulume ngokuhlonitshwa kwamalungelo abantu. Abantu bangabotshwa mahlayana, abantu bangahlukunyezwa, abantu bahlonitshwe, kube lobudlelwano obuyibona obuqondileyo phakathi kukahulumende labantu. Njalo lalabo abalembono ephikisana lebandla lakhe imbono yeZANU-PF kabakhululwe, bakhuluma abakufunayo. Akula muntu owaginqula ilizwe ngokukhuluma umlomo kuphela, kugcina kusiya khatshana le ngobana lapha emlonyeni kuyabe kungakhulunyiswana kuhle, lamagama aphuma kayisiwo. Abantu bakhangelele khona ukuthi ahloniphe umthetho womhlaba onanzelela kwehlukana kwembono yabantu. Kodwa kambone kukhuluma khona lokho, lami nje ungafana lokuthi liphupho enginjalo ngohulumende engikhangelele ukuthi enze ngcono kulalokhu akwenza khathesi.